lanxa emaningi amabandla azoncintisa ukhetho lwalonyaka kulokudonselana kwe-MDCT, icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esiphezulu. Kusukela ngomnyaka ka-2000 i-MDC ibunjwa, kuze kube khathesi ibiqhubeka inqoba eHarare Metropolitan kukhetho lwamalunga edale lephalamende lakumasipala. Lokhu kuguquke kukhetho luka-2005 loluka-2008 lapho iZANU-PF enqobe eHarare South kuphela. Ngomnyaka ka-2013 iZANU-PF yalondoloza iHarare South yazothola ezinye njalo izihlalo ezinhlanu. I-MDCT yona yanqoba endaweni ezingamachumi amabili lantathu njengoba ama-constituency aweHarare Metropolitan engezelelwa ngemva kokuqunywa kwamanye akhona. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust, CYDT, esebenzisana labasakhulayo esigabeni seGwanda, uNkosazana Sichasisile Ndlovu, uthi MDCT ilakho unqoba njalo kukhetho lwalonyaka eHarare Metropolitan.
Nxa siqathanisa iperformance ye-opposition le-ruling party endaweni yaseHarare, siyananzelela ukuthi i-opposition izibambile kakhulu eHarare, ithola amavoti amaningi ukudlula i-ruling party eyiZANU-PF. Lokho kusenziwa ukuthi abantu abaningi sibathola eHarare ngabantu abathola ulwazi olujulileyo njalo abathola abakwanisa ukuthi becubungule izinto ngendlela ebalulekileyo bebone ngelihlo elibanzi kulalabo abatholakala ngaphandle kweHarare abaphila ngepropaganda abayithola kuZANU-PF. Njalo futhi abantu abaseHarare iningi langkhona ngabantu ababona izinto zisenzakala beyanelise ukuweya ama-options, kukanti ke abantu abasemaphandleni ithuba elinjengalelo bayaliswela, beni bese bephila ngalokho abakuzwayo abakutshelwayo bese begcina sebe ivoti yabo isisiba influenced yiliyana eyokuthi abazikhetheli kodwa bona bayakhethelwa ngokubona kwami. Sibe sesikhangela futhi ngo-2013 iZANU-PF yakhanya sibili igeyina kakhulu iground edolobheni laseHarare. Lokho kungabe kwakusenziwa ukuthi iZANU-PF iMDC yasuka yafaka ama council candidates ayeyehluleke ukuperforma during the previous electoral period. So abantu baba lokudangala kakhulu ukuthi how iservice delivery chukuthi kayiqakathekiswa, then iZANU-PF yasikhanya isidobha endaweni ezichiyechiyeneyo eHarare. Khathesi iHarare ngokwayo iyanelise ukuthi ibe labantu abangu-850,000 abayanelise ukuregister as voters, and iningi langkhona lingabantu abatsha abangabe bebona izinto differently njalo futhi abangabe bethakazelela ukubona utshintsho lwezembusazwe. Kungagcina kusenza ukuthi iHarare futhi iqhubeke i-opposition ezibambile.
UMandlovu uthi lesi simo sibangelwa yikuba uZulu weHarare ethola ulwazi olwanelayo ngoba iseduze lalapho olutholakala khona.
Abantu abaseHarare iningi langkhona ngabantu ababona izinto zisenzakala beyanelise ukuweya ama-options, kukanti ke abantu abasemaphandleni ithuba elinjengalelo bayaliswela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, laye uthi iHarare ngeye-MDC kusukela ngo-2000.
IHarare siyananzelela ukuthi kakhulu iyasekelwa labantu esingathi ama-supporters awe-opposition. I-opposition parties zijayele ukuwina eHarare Central. But ke umahluko okhona lapha engiwubonayo omkhulu ngokuthi abantu abavothela i-opposition ngaseHarare bavothela ngezizathu zokuthi bona bayabe beyifuna i-opposition. ma sesikhangele abavothela khona ngale ngasemashonaland east abaningi bakhona bavota nje ngendaba yokuthi balokwesaba kube le ndaba eziningi ze-intimidation ezikhona ngitsho la ku-record to this day. So bonke nje bayavota kodwa isizathu yizo ezijiyeneyo zehlukene.
UZulu weHarare umpambi uthi kungabantu abathanda MDCT ngokuzikhethela bengabanjwa ngamandla loba ukwethuselwa.
Ngingathi-ke kuyazakala sibili ukuthi ibandla elibusayo esingathi yi-ruling party liyavuthelwa ikakhulu emabhandleni sikhompeya ngeHarare constituency. Abaningi bakhona bavota nje ngendaba yokuthi balokwesaba kube le ndaba eziningi ze-intimidation ezikhona ngitsho la ku-record to this day. So bonke nje bayavota kodwa isizathu yizo ezijiyeneyo zehlukene.
Kodwa unobhala kuhlangothi olubona ngezemithetho kuZANU PF umnumzana Paul Mangwana uthi kukhetho lwalonyaka bakhangelele ukunqoba eHarare Metropolitan kulandela inguquko ebekhona ebandleni lakhe yokuxotshwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kubandla le-National People's Party NPP umnumzana Khulani David Ndlovu uthi ZANU-PF ilakho ukunqotshwa lonyaka nxa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela.
Ama-elections ka-2013 they were not free and fair. Esakubonayo ngo-2013 ayisikho okuyikho ku-ground. I-ZANU-PF yarika ama-elections. Akulaza ukuthi ZANU-PF yathola ama-seats eHarare. Yayingasoze yafa yawathola, isoze yafa yawathola as long as kulama-reforms, as long as ama-elections e-free and free. Sivini sikhangela lasemathebeleleni South. Kwaku-impossible ukuthi ZANU-PF ithole 13 seats. Into eyangaziyenze. Kodwa yakwenza. Ama-elections lana asonto esingajaja ngayo. Kwaba lokunye okwayenzakalayo okuyikho kumele kulungiswe ngo-2018.
Uthi akavumelani labathi enye yembangela yokwehluleka kwamabandla aphikisayo ayencintisa kukhetho luka-2013 kwakuludaba lokuba enye yenkokheli eyangena kulolu khetho kwakungeyisiyo eyayifunwa nguZulu.
I-imposition of ama-candidates ikhona kodwa ungazu-impose ubani kumbe ungazufaka idonki kumbe ungazufakeni. As long as umuntu angikhona ikhompyutha leZANU-PF especially endaweni zeHarare kumbe eBulawayo iZANU-PF ayisoze yawina. Kwaba le-rigging imposition yayikhona sibili kodwa vele abantu iZANU-PF ema-town abayifuni. So asingeke sithi MTC njengoba kwakuyiyo ibandla elaliphikise elikhulu lalisaye ukuthi la impose ama-candidate. Abantu vele ZANU-PF babengayifuni but bayenza abakwenzayo abakuthi yinikhuvi ukuze bewine ngo-2013 elections.
Simbonile ubaba umthindiri eMarsh East esephuma esebumba ibandla lakhe ubona kungaphazamisa impumela yokhetho kakhulu kumavoti eZANU-PF eMarsh East. Yikho lapho kulabo uZumba Maramba Lefungwe abandise ukuvotela iZANU okuserious ubona khonoku kwenza kukamthindiri esephuma iphathi yakhe kungaphazamisa ukhetho na?
Kuzaluphazamisa kakhulu ngoba abantu abasuka especially kuMarsh East ngabantu ababethanda kakhulu uRobert Mugabe and basezwa ubuhlungu ngento eyayenzakalayo kuye. So mase besizwa ukuthi umthiniri ngokuthiwa ngumthiniri umthiniri sefome ibandla lakhe and uhambisana loRobert Mugabe bazamjikela khatshana umnangagwa ngibona kuza-affecta kakhulu iZANU-PF. Even laba abantu beZANU-PF sebeyethukile kakhulu yikuba bona sebengathi sebefuna ukuthi beqalise into zabo zobudlwangudlwangu especially kube khona ngalo bomashist ngoba bayakwazi ukuthi ubabalwana uMugabe wayele support eningi kakhulu and ukuthi ma abantu labana sebechiya sebesiya ku-NPF le entsha efonyiweyo ampazaluza kakhulu amavoti amaningi kakhulu ngoba ema-towns bavele abayikho. Masebebalanda lapha kuma-rural areas lapha abathembe khona bazaba le problem enkulu kakhulu.
AbeZimbabwe Electoral Commission bathi kusiyafika umhla ka-19 Mabasa abantu phose izigidi ezimbili bebese bebhalisile amagama abo kugwalo lwabalelungelo lokuvota eHarare Metropolitan. IHarare South yiyo elabantu abaningi ababhalisileyo ukuvota inani labo lisedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa ilandelwa yi-Epworth. Inani lalonyaka labazavota eHarare liqanise ukwedlula elomnyaka ka-2013 elalingafiki isigidi. Lanxa inani lababebhalisile ukuba banelise ukuvota kukhetho luka 2013 eHarare Metropolitan babefika kunani eliyi 826,274 abayi 449,305 kuphela yibo abazihlupha ukuyavota. Abayi 261,925 balaba bantu yibo abavotela umnumzana Morgan Tsvangirai weMDCT ngaleso sikhathi, kuthi abayi 172,163 bavotela owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe weZANU-PF. Abanye babancintisa kulolu khetho lokudinga umkhokheli welizwe begoqela umkhokheli weZAPU umnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli weZDP umnumzana Kisnoti Mkwaji kanye loprofessor Welshman Ncube owe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.